Inkambule Zimbabwe linqobe nge-7 ka-1 xa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalelile Mauritius njengoba emdlalweni wehlandla lokuqala uqhutshelwe khona lekwele Mauritius linqobe nge-4 ka-0 kuthi namhla linqobe nge-3 ka-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ePapa Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe yabadlali bakhe ngokunqoba okwenzileyo.
Njengombona kuthi bonke badlale kuhle. Ungabona uphume egameni ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi uthi khona abafana badlalanga kuhle. Hayi, but overall but still yonke yenze kuhle. So hayi, I think iMauritius layo iyazama, I mean ilizwe elincane bazama ukwakha.
Umgadli weqembu le-Highlanders uPrince Dube nguye olitshayela emambuleni ngathathu emdlalweni wanamhla ukuthi ohlohlele iqembu le-Mauritius Mujin Rosetti. Njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa eleZimbabwe lenelise ukulinganisa lawa maqembu ahamba kuKiev zingutshikilobhanqa 1-1. Umgadli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuthi indaba ezimnandi kubalandeli beqembu le-Highlanders njengoba igedi bengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leSotho lona elinqobe leSouth Africa kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngowabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwama-20 kwimidlalo yomibili eliyidlalele leZimbabwe. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.